Bele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kwekwezi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asikabi lesikhathi lapho esingathi thina njengama-Afrika sesikhululekile okwempela, siyajabula ukuthi singama-Afrika. Okuqakathekileyo ukuthini kumele siqhubele phambili ngomsebenzi owasungulwa yilabo abaqalisa i-Organization for African Unity ngo-25 May 1963. Ithuba elisilala ukuthini sikhwezele sibasele umlilo ukuthi kube le ntuthuko yokuzibusa ukuqotho e-Afrika.
IZimbabwe imanyanele lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ekunanzeni usuku olwe-Africa Day ngesikhathi izwekazi leli libhekane lodubo lwendlala.
Njengehlanganiso sibonga kakhulu i-Constitutional Court ruling. Sibonile ukuthi i-Constitutional Court ruling irivesile umthetho wenalwana yakhweza i-age of consent esokuyi-18 years, ngoba kuzayenza ukuthi kuprotect amankazana, kufikela amankazana kakhulu. Abantwana bebesendiswa bebancane, kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le-18.
UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esethulwe lidale laphezulu ele-Constitutional Court elikhweze iminyaka yokuya emacansini isuka kwengaphansi kwelitshumi lasithupha 16 isiya kwelitshumi lathoba mbili 18. Idola leZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe imanyane lamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika namuhla ekunanzeni usuku olwe-Africa Day ngesikhathi izwekazi leli libhekane lodubo lwendlala ebikwa ibangwa ngamandla yimpi eyenzakala kwele-Ukraine. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ingcitshi ezicubungula inhlalakahle kaZulu lezombusazwe zithi udubo lwase-Afrika ngolwenkokheli okufuze iguqulwe kubekwe entsha enelisa ukuzwisisa izifiso zikaZulu. Lokhu kugcizelele inkokheli yamabandla ezombusazwe aphikisayo ehlungeneyo. Ingcitshi uMnumzana Nkosikhona Ndlovu oyingcitshi kwezombusazwe uthi izwekazi le-Afrika kumele libe nenkokheli elesineke ukuze lilungise indaba zokutholiswa kokudla e-Afrika.
Ibuhlungu kakhulu le ndaba ngoba namhlanje sinenkinga yokuthi i-food security ngiyona ngokwayo asinayo njengabantu besizwe, njengabantu be-Afrika, ikakhulu lapha eZimbabwe. Ibuhlungu ngoba imali lezi eziphiwa nguhulumende, ezibhajetwa nguhulumende ukuthi sithole leyo food security efaneleyo, zicina zingene ezandleni zabantini ababi abatshontshayo.
Izwekazi le-Afrika kumnyaka esanda kwedlula selibe lendubo zenkokheli engafuni ukusuka ezikhundleni, kodwa kukhanya sobala ukuba iyehluleka. Lokhu kutshiwo ngumnumzana Daniel Molokele omela iwange central edayele ephalamende esithi kumele kube lenkokheli ethanda abantu ukuze izwekazi le-Afrika lingadubeki ngokudla.
Asikabi lesikhathi lapho esingathi thina njengama-Afrika sesikhululekile okwempela, siyajabula ukuthi singama-Afrika. Okuqakathekileyo ukuthini kumele siqhubele phambili ngomsebenzi owasungulwa yilabo abaqalisa i-Organization for African Unity ngo-25 May 1963. Ithuba elisilalwa ukuthini sikhwezele sibasele umlilo ukuthi kube le ntuthuko lokuzibusa ukuqotho e-Afrika. Ngakho-ke siyabe sifisa ukuthini abakhokheli esilabo ikakhulu kwezombusazwe e-Afrika babe ngabakhokheli abaqakathekisa abantu base-Afrika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeni sebandla lezaphu, yena othi uhulumende ofana lowezanu PF labanye uhulumende base-Afrika abenelisi ukupha uZulu ukudla ngenxa yenkohlakalo.
Sida abantu bakhe okwakuqala ukuthi means of production imeli bese bantwini ngobuningi babo. Okwesibili ube ngokuthi ohulumene baka-Afrika bafake imali ebantwini ukuthi bakhone ukulima. Okwesithathu ukuthi konke okwembiwa okulinywa e-Afrika aku-edwe i-value kungakahanjiswa kwamanye amazwe. Angibone ngani okuqakatheke kakhulu ukuthi u-Afrika khone ukuthi a-achieve abathi i-food security.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF Central Committee uMnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe selenze okuningi ukugcwalisa izifiso zikaZulu ikakhulu ngokwaba umhlabathi.
Siyabona inhlelo zikahulumende ezifana lefuna intwasa lapho ukuxwayisa khona abalimi ukuthi belime ngendlela ezi-climate proof, okuthi lanxa izulu asalinanga laba linengi siyenelisa ukuvuna sithole ongasiphilisa njengezimuli. Lolu hlelo selubonisile ukuthi imuli zeZimbabwe over the past two seasons akula muntu obulewe indlala ngoba abantu balakho okuncane abakutholayo.
Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ekhuluma ngokuqakathekisa ukuba uZulu aphiwe ukudla okweneleyo ukuze kuqedwe udubo lwendlala. Yona isibhahile kuzwekazi leli ethi Strengthening Resilience in Nutrition and Food Security on the African Continent. Ingcitshi zithi ele-Afrika akumelanga lihlupheke ngendaba ezifana nendlala, kodwa okufunakala ukuba abantu babe nenkokhelelo zwelo njalo ezwisisa izikhalazo zikaZulu. Ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Africa Day, kube lo mncintiswano wamabandla ezombusazo athi ZANU-PF, CCC, NCA, Lead, Lefiz wokunanza usuku lolu. Umncintiswano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-4H Foundation ulenjongo yokuletha ukuthula phakathi kwabatsha bamabandla ezombusazwe. Ibandla le-CCC yilo elinqobe kumdlalo wenguqu lwamantombazana owe-netball ngemva kokunqoba iZANU-PF. Inhlanganiso ye-4H yazise ukuba ibe le midlalo leyi ifuna ukuba abatsha bamanyane lokungenza udlakela ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla lezombusazwe ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lithi amazwe akuzwekazi le-Afrika kufanele asebenze emanyene ukwenzela ukuthi athuthuke njalo afeze injongo yawo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga kwe-Studio 7 aqhube nomnumzana Innocent Ndebale, umholi waleli bandla.
Njengoba lisazi ukuthi i-EFF isemazweni amaningi awe-Afrika, thina sisebenza kakhulu sisebenzela i-Afrika engelama-borders. Sisebenza njalo sifuna ukuthi i-trade between ama-African countries isukume ibe phezulu kakhulu, sibe more integrated. Kodwa esikukhangeleleyo ukuthi abancane, i-youth, must actually take over now from ama-liberation movements ukuze sisebenze kakhulu ukuze si-unite i-Africa, ngoba ama-liberation movements sediniwe. Ba-deliver political freedom, so kuyisikhathi sethu sokudeliver economic freedom through i-borderless Africa.
Sesikhangela lezinye nje inhlanganiso ezikhangelela ukuthuthukisa ele Africa, singathi ziyasebenza yini inhlanganiso lezi njalo ziyafeza umsebenzi wazo?
Inhlanganiso lezi ehluleka sezimotshe isikhathi esiningi kakhulu, because bona abakukhangeleleyo yikulida okungama-small countries, lokhu ungama-individualized countries. Thina sifuna i-Africa ibe united, ibe lo president oyi-1, ibe le currency eyi-1, ibe le military eyi-1, and ikwanisa ukuthi iforce i-UN ukuze lathi sibe le-permanent seat ku-Security Council njenge-Africa. Njalo sikwanisa ukuthi lathi sibe lezinto ezokusivikela ezinjenge-nuclear weapon. So thina masikhangele o-SADC, o-AU, amanye ama-regional bodies. Ndisibone ngani nje baphonga uyaxoxa nje njengamaxhegu bexoxa ingxoxo nje ezingasebenziyo.
Kuyini okungathuthukisa izwekazi le-Afrika kufeze injongo eziningi ezimqoka?
Okungathuthukisa i-Afrika yikuthi i-Afrika ibambane. I-Afrika idimande ukuthi ilalelwe ngumhlaba jikelele. I-Afrika ikontrole ama-resources ayo. I-Afrika ikontrole i-especial i-Africa ithathe umhlabathi wayo jikelele Africa esikuthi i-land expropriation without compensation. Si-very clear thini ukuthi akula muntu okufuze compensate anywhere e-Africa ngoba ama-ancestors ethu azange compensate bethatha umhlabathi across i-Africa. So sibone ngani singa-controller umhlabathi through land expropriation without compensation, hayi Africa ingadeveloper kakhulu.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekele emhlanga we-Studio 7 eseKenya. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esethulwe lidale laphezulu ele-Constitutional Court elikhweze iminyaka yokuya emacansini isuka kwephansi kwelitshumi lasithupha 16 isiya kwelitshumi lathoba minembili 18. UZulu uthi lokhu kuzakwenza ukuthi abantwana abangamankazana bavikeleke. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wamukele ngenjabulo umthetho ofakwe lidale le-Constitutional Court bethi kuzayehlisa inani labantwana abendiswa bebancane kanye leminye imikhuhlane. Unkosikazi Plaxedis Moyo osebenza kunhlanganiso elwela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum uthi njengabomama bayamukela ngenjabulo yesinqumo seConcord.
Njengehlanganiso sibonga kakhulu i-Constitutional Court ruling. Sibonile ukuthi i-Constitutional Court ruling irivesile umthetho wenalana yakhweza i-age of consent esokuyi 18 years ngoba kuzayenza ukuthi kuprotect amankazana kufikela amankazana kakhulu. Abantwana bebesendiswa bebancane kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le 18 but ngenxa yokuthi kulomthetho naloyo ukuthi as long esedlule i-16 and above mhlukuluze kakhulu nxa sikhangela indaba zemacansini.
Umnumzana Ben Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi lesi sinqumo siqondile kodwa kulobunzima ngoba inhlonipho igugudekile.
Umthetho ofakiwe asiwusoli kodwa kulobunzima ebantwaneni bethu ikakhulu amankazana. Iningi labo kwiminyaka eqanjwayo babona silingana okusuka kube nzima ukuthi abanye obaba bazibambe bagcine bekhombisa. Ungakhangela la ngendlela abagqoka ngayo kunzima kakhulu kodwa siyabonga ngomthetho ofakiweyo. Maybe labo sebengazizwela babone umahluko wejaha lomuntu ongaba nguyise le mkhuhlane isingama ukumemetheka.
Unkosikazi Sanelisiwe Nkomo isakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu obesekusenzakala bese kuyangisa kakhulu.
Nanzelela nxa usiya esibhedlela kuma-tenant ward abantu abagcwele lapho ngabantwana abancane esikhangele ukuthi ngabe basesikolo. Ungalandelela uzama ukuhlolisisa umuntu onguye ongumnikazi womthwalo, umuntu omdala, kukalutshwane ukuthi abantwana bonane bona bodwa. Esikufisayo ukuthi abantwana lawo abangamankazana bafundiswe babekwazi njalo kube lesijeziso maybe abangasinikwa ukuze besazi.
Uhulumende wayethule umthetho owehlisa iminyaka yokuya emacansini eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kwazondisa uZulu kakhulu ngoba nxa kuqathaniswa lamalungelo afana lokuvota iminyaka evunyelwayo ingaphezulu. Ngalokho omama ababili bemelwa ligqwetha umnumzana Tendai Biti isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-CCC baya edale lemthethwandaba besiyaphikisa isinqumo lesi. Ubiti oligqwetha ukhulume lentatheli izindaba zeNewsday izolo ethi idale selithethe isinqumo sokuthi iminyaka esivumelekile ukuthi umuntu engaya emacansini isisukile kutshumi lasithupha i-16 isikutshumi lasificaminwembili i-18. Isinqumo esethulwe yi-Concord sithi umntwana oleminyaka elitshumi lasificaminwembili yibo asebevunyelwa ukuthi batshade hatshi abangaphansi kwalapho. Bethi lokhu kungavikela ukuthi obaba abadala benze ucansi kanye lokuthandana labantwana abangaphansi kweminyaka le kanye lokuvikela emikhuhlaneni lezifundweni zabo lenhlonipho ebantwini besifazane. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi ukuphangisa ukuya emacansini yikho okubangela kakhulu imitshado abantu bebancinyane bekuphazamiseka ezifundweni zabo ikakhulu kumantombazana. Ngimele Studio 7 kobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Idola leZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola aseZimbabwe angamakhulu amabili alamajumi phose ayisithupha, $258. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu, $290. Emkambo wensita idola leMelika lithengiswa ngamadola eZimbabwe asuka kwangamakhulu amane, 400, kusiya ku 500. Ingcwethi kwezenoto umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukulahlekelwa iluhlonzi kwedola lakuleli kutsho ukuthi intengo lazo zizakhuphuka. Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho. Inani labantwana abadutshulwe babulawa esikolweni se-Rope Elementary School esiyabelweni se-Texas khonapha kwele Melika seliklanise laya kwabafika phose amajumi amabili, 19. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika bathi kuyadanisa kakhulu okwenzakale eTexas izolo lapho omunye ujaha avuke khona ubhova wadubula wabulala abantwana besikolo labadala ababili abagoqela umbalisi. Obulele abantu laba uqale wadubula ugogo wakhe engakahlaseli esikolo lesi lapho wabulewe khona ngamapholisa. Umongameli Joseph Biden uthi sokumele kulungiswe imithetho yokuthenga lokusetshenziswa kwemibhobho emikhulu kwele Melika. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abangafunela kuzwa kancane ngodaba lolu ngoba bathi ukuthenga imibhobho kubusisekelo sombuso welizwe. Ngomnyaka ka-2012 wabulawa abantu abafika phose amajumi amathathu, 28, esikolo se-Sandy Hook Elementary School ngu-Adam Lanza owadubula unina engakahlaseli isikolo lesi. Iningi lalabo ababulawa esikolo lesi ngabantwana. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas uthi kuyethusa okwenzakala kwele Melika.
Kusidanise kakhulu lokhu okwenzakele lapha eTexas. Ukubulawa kwabantwana lokho okwenzakele kuba yinto sibili ehlasimula isigazi ngoba akulanto yobuhlungu njengokuthi umntwana avuke ekuseni adle breakfast yakhe agqoke kuhle aye esikolo athi nxa esesikolo ukhangelela ukuthi uyafunda uzwe ngombiko ukuthi kasekho yikho sibili okudanisa ukwedlula okonke singakucabanga njengabantu. Sidani lesibili kakhulu njengathi lapha esikhona ngakukho khatshana kakhulu.
Umthombeni uphinde wathi
into engiyibonayo sibili embi ekhona iyona le ukuthi imibhobho imningi kakhulu phakathi kwabantu la. Imningi njalo kulezinto eziningi eziphathelane layo imibhobho le. Okokuqala ikuthi umntwana omncane onganga yena lomfana obulela abantu owe-19 years aphiwe umbhobho njengawona lo kule mdakamizwa kulezinto zonke lezi o-depression labo bantu bani okukhathaza abantu kuleli lizwe yikho kwenza khona lokho. Kanti-ke njalo lezo mbangazwe zona ezi-politics.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Dabang Nare laye ohlala kule Melika.
Siyazi e-Texas ikakhulu e-Dallas kulabantu bakithi abantu beZimbabwe abaningi. So nxa uhlezi endaweni lapho okuzwakala indaba enjalo loba kungabe kukhatshana lawe uyabuzibuza ukuthi abantu bona laba engxenye bazafika lalapho ohlala khona behambe esikolo abantwana bakho abahamba khona befike bedubule umntwana esuke ekuseni esiye esikole siyafunda ezijabulela uzwemini sokuthiwa kudutshuliwe. So kubuhlungu kakhulu kutshengisa ubunzima abantu abahlala kudiaspora abakubo ukuthi yebo ezinye izinto kudiaspora zinhle, kodwa le ndaba yembhobho evikini amaviki amabili edlulileyo eBuffalo, New York, ukhona omunye futhi ohambileyo ujaha wangena esitolo lapho kuthenga kakhulu abantu abamnyama wafika kwadubula kwafa futhi abantu abangu-10. So isikhanyelele kubakhokheli belizwe uPresident Biden ukhulumile ukuthi yena wayengakhangelelanga ukuthi engupresident uyabe sekhuluma ngendaba zama-mass shootings. Kodwa sikhanyelela ukuthi uhulumende wase-America kumele enze ulutho, iCongress, iSenate kusetshenzelwa nendaba kukhanyelwe indaba leyi yokuthi abantu kuba lula ukuthi bethole imbhobho, ikakhulu imbhobho edubula kakhulu ibulala abantu abaningi.
Kulabantwana abaningi asebabulawa ezikolo kwele Melika lemakolijini ngabantu abalomkhuhlane wengqondo kumbe abasekela labo abenza udlakela njalo abalenkitha bejabi. Live Talk uhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwe-Africa Day. Namhla esigabeni lapho sixoka khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe, sixoka lengcweti ecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu. Sibuze unkosikazi Ndlovu ukuthi ubona njani ucwaningo oluveza ukuba uZulu wakwele Melika kasathembi umbuso kamongameli Joseph Biden.
Ama-surveys la enziwayo kunzima ukuthi ikakhulu ukuthi amanye angikhona enziwayo online awula proper, you know, ukuthi le mbuzo yangikhona ebuzwayo sometimes vele ingeza kikutshela ukuthi umuntu ovotile oparticipate kulisurvey kwesinye isikhathi ubesithini, kumbe bewuzwisisa na umbuzo. Ngiyakulandela lokhu lami ngangukhangele. And enye into engihluphayo ngama-surveys lawa, especially ayenziwa online, who controls ukuthi bangaka abantu abavotayo khona phaa. Mina ngiyake ngivote kaningi, akuzake kungimise because I've always been curious. Ngithe ngitsho uthi uBiden indlela enza ngayo izinto, angiboni ukuthi izinto zikaBiden okuthiwa singathi uBiden kuyini lokhu akwenzileyo osokuphambanise ezomnotho. Singakhohlwa ukuthi siqede iminyaka emibili kwezinye indawo silokhu kuthiwe buyelana emsebenzini, ukuthi hayi COVID siphendukile buyelanini.
Manje ngokubona kwakho kuyini okuphambanise umnotho welizwe leMelika?
Mina ngibona ngani okukhulu kakhulu okuphambanise i-economy, one, COVID, ukuhlala ezindlini, ezinye izinto zingasebenzi. Bekusebenza phela abantu abanelisa kuphela ukusebenza online ngoba lezibindi. Lokho ngikutsho ngoba sibonile ukuthi bekule shortage yokudla. I-shortage yokudla ezitolo ikakhulu ikuthi izikebhe beziphuza ukusuka eChina lapho kwenziwa khona yonke into. Zithi zingafika lapha ziswele abazithululayo, abazivulayo, bafake ukudla ema-trucking, kusweleka abathwalayo ukudla lukhona ukuthi bawuhambise ezindaweni ezijiyeni esesitolo. Kuloko kunjalo lanxa bethe bayazama. Ngoba enye into esimele sinanzelele lapha yikuthi uBiden lokho okumhluphayo la kuhlupha iCanada, kuhlupha iBritain, kuhlupha into nje eyalethwa yi-COVID pandemic kakhulu, kuhlupha amazwe wonke.
Kodwa kukhona yini obona ungani singathi kuhambe kuhle?
Enye into esingayikhangela e-positive yikuthi economy kaBiden is creating jobs. Abantu bayatshintsha imisebenzi santando. Imisebenzi khona engelabantu. Asithi njengalamhla kusanje kuseni ngithe ngivuka bathe khona ama-numbers ami wezinto ze-stock exchanges azikhanye zisehla namhla zitshintshile ungani ziyaphezulu. Mbona ngani kuzaya kutshintshi. Angiboni ukuthi mina ngendlela engikukhangela ngayo yikuthi singathi khona kuyimithetho kaBiden. Because uBiden kazanga enze njengabanye opresident abantu bengena basamba chaya ama-executive order batshintshe lokhu lalokhu lalokhu. He really hasn't changed anything. He's just dealing le situation COVID. And lokuthi sokufike kwafika le mpi ye-Ukraine yenza ukuthi i-America ibe lokhu ikhipha more money. Angiboni futhi ukuthi lokho uBiden awenzile ungenza ukuthi abantu bangamvoteli. Indaba yokuvotela eAmerica has changed. Sifika lapha thina kudala amaAmericans babe ngabantu who were voting for issues. Ukuthi nxa kuloku izibhedlela kungasolakala imithi kumbe izinto zingakhwela kumbe ukudla kukhwele. Those are things ababezikhangela. But kathesi politics yeAmerica has changed. It has become more tribal njengezakithi. Ukuthi it doesn't matter nxa ungabisi idonki ebhalwe ibizo lepolitical party. This is why we hate Trump. So uthi uBiden abamvotelayo ngesikhathi abamvotela ngaso isiba ngupresident bazamvotela ngaphandle kwalabo abangama independents abahlala bejintsha abathi bona they are neither Republican nor Democrat. Yibo abantu abajintsha amavota. I-Republican kayitshintshi ivoti yayo. Democrat kunzima ukuthi betshintshe ivoti. Like I say ukuthi ivoti ngiyalapha is no longer about issues. It's more of sokudraw iline phakathi ukuthi nxa ngumrepublican ngumrepublican. Angiboni ukuthi i-economy mina yiyo engalusisa uBiden umbuso. Sikhona ezinye izinto ezingenza ukuthi uBiden abantu bangamvoteli, but not ukuthi kuthiwe uphathe kubi umnotho. Ngaphandle nxa si-short-sighted ukuthi sikhohlwe nge-COVID, sikhohlwe ukuthi imisebenzi khona abantu kabafuna ukuzosebenza.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Abantwana abaleminyaka engedluli ijumi lasitupa 16 bacelwa ukuba belobe abakwaziyo ngomunye umnumzana Dumiso Dabengwa owayekukhokhela ibandla lezaphu. Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongela Ndlovu uthi uzanqoba umncintiswano lo uzathola umvuzo wamarandi akwele South Africa angamakhulu amabili lamajumi amahlanu 250 rands.
Silo mcimbi wokunanza lokuhlonipha iqhawe lesizwe, iqhawe lelizwe, iqhawe likazaphu ukhomanda uDumiso Dabengwa ngenyanga le kaMeyi. Silethemba ukuthi sizaqhubeka sikwenza lokho yonke iminyaka. Kodwa kumnyaka ka-2022 esikuwo ngoMeyi sinxuse abantwana abaya esikolo abaleminyaka engu-16 laphansi ukuthi babhale incwadi kumbe ngathi ama-essays ngazonke indimi besitsho abakwaziyo ngobaba uDumiso Dabengwa. Ama-essay lawa ozanqoba umntwana sizamthengela iziwiji ngemali engange 250 rand. Ozaba ngunumber 2 sizomnika 150 rand. Owesithathu ke uzothola 100 rand.
Indaba likuqakathekisa lokhu baba Ndlovu, ikakhulu nxa sikhangela okwenziwa ngoDumiso Dabengwa.
Lokho senzela ukuthi ontanga bengakhohlwa imbali yabo, bengakhohlwa amaqhawe elizwe. Sizaqhubeka sikwenza lamanye amaqhawe ngoba uzananzelela ukuthi ngoJulay kuyinyanga okwahamba khona u-Commander in Chief we-ZIPRA u-President uJoshua Nkomo. Siqale lo mcimbi ngobaba uDabengwa. So siyabanxusa abazali labantwana ukuthi abazali bakhuthaze abantwana babo ukuthi bangene kulo mcimbi. Incwadi zabo sizazigcina njengozaphu for posterity. So siyacela sibili uzulu wonke jikelele aparticipate kulo mcimbi. Whether umuntu ubhale ngesinyanja, ngesishangane, ngesindebele, ngesixhosa, ngesisuthu, ngesikhalanga, ngesishona, zonke indimi zivunyeliwe ukuthi basitshele ukuthi bona abantu bazini ngembali nangempilo eka-president uDumiso Dabengwa. Labo abazabhala incwadi lezi and njalo bengikhohlwe ukuthi kugoqela lama poem bangathumela kimi ku-email ethi msondlovu8@gmail.com. Msondlovu unumber 8@gmail.com kumbe kuWhatsApp.
Kunumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngokhipstube.